abaku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhla ngolwesibili mhla ka 14 ngonkwenkwezi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umntakamoyi uMorgan Tsvangirai ulimala engozini yomgwaqo eZimbabwe.
Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ngikhona sikhiphe ibizo langkhona.
Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa ikukurawundi uthi akwaziwa kwenzakala kudadewabo lomne wabo owayekuvuyo lezibra.
Lo dadewethu watshiselwe endlini waphela sibili, amapolisa athatha umlota bathi bakusaya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Bimbayi Tsvangirai, umntakamoyi uMorgan Tsvangirai, izolo ntambama ulimele engozini yomgwaqo eKwekwe lapho kubhubhe khona omunye wakhe. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngokulimala kwakhe njalo langokubhubha komuntu akade ehamba laye. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi izihlobo zomuntu obhubhileyo kazikaziswa ngengozi le. Ngakho-ke kabasoze bethule igama lomuntu obhubhileyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Bekthemba Mpofu uthi kubikwa ukuthi omunye wabo ulimele okumangalisayo. Unkosazana Tsvangirai umele iGlenview South edalele ePhalamende. Ake sizwe umnumzana Mpofu ekhuluma ngengozi le.
Babe involved ku-accident bevela koBulawayo lapha desenza khona ama-caucus meetings ethu eMatabeleland this weekend. Angawazisisi ukuthi bebebangaki kodwana omunye wabo ade khona emoteni usuke wasichiya. Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ngikhona sikhiphe ibizo langkhona.
Singathi-ke unjani unkosazana Bimbayi Tsvangirai ngokuzwa kwenu?
Abade besekhwekhwe bathi ustebhu but semele esiwe kwenye i-hospital kulale abayihambise khona ekuqaleni and then omunye ade ekhona emoteni ukuthi so labo abathathu yiwo engazi ngabo angazi umbekube kulomunye wesine but okwakhathesi ngazi ngalabo abathathu.
Ye, so kuthiwa-ke imoto yabo ingqikelane le inye kumbe kuhambe njani ngokuzwa kwenu khonokho eselokuzwa?
Ye, kube le head on zingqikelane khona eKwekwe bevela ngapha koBulawayo.
Bese kusebusuku?
Bese kusebusuku, ye. Abaningi siqede ngama between 6 and 7 koBulawayo. Abanye badecide ukutravel ebusuku, abanye badecide ukuthi behlale koBulawayo ngoba kusasa bekumele sibe se-Chinoy for the next caucus.
Polisa wenza umhlangano wenu lo?
Ngiyathemba in the next few hours ngoba upresident lo vice chairman ubithi lo deputy secretary general uMpariwa bakhona eKwekwe okwamanje and amalunga awestanding committee lokhu esadecida ukuthi enze ngakusasa. Okwakhathesi engikwaziyo ukuthi hayi ilokhu iqhubeka phambili i-caucus until further notice.
Umnumzana Bekthemba Mpofu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe laye ekoBulawayo. Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa ikukurawundi uthi awaziwa ukuthi walahlelwa ngaphi umlota kadadewabo owatshiselwa endlini kanye lomne wabo owathathwa ngamasotsha kahulumende. Umoyo osebenza ukududuza abakhathazekileyo uthi siwahlala isikhathi eside ezidla ingqondo ngodaba lolu loba nje sithembele enkosini ukuthi yiyo ezajezisa labo ababulala izihlobo zakhe. Uthi okwamanje usefisa ukunceda labo abalezihlobo ezabulawa ikukurawundi.
ngilodadewethu watshiselwe endlini waphela sibili amapholisa athatha umlotha bathi baya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba kwahamba ubaba wabo umlinde walinda waze washona engangcwabanga lalawo umlotha wakhona. Mfowethu, mfowethu wayeyikhomando sibili yezipra esanda kufika lokufikezela eCuba. Sasisendlini empopho mankhaya singu-3 mina la ye nomunye ubhuti umnewethu. Bafika ekuseni nokuthi babezengobani ukuthi ufikile. Ezifikela vele engazange enze lutho. Sibabe befika ekuseni bengu-4 babe bemthatha. Wadisappear, usebhalakwe. We hear usebhalakwe. And we've got another brother also. And many relatives kids. Abasebhalakwe or kwezinye indawo. From insuku zonke lezi minyaka yonke le-gifts isiphila khonopho ebuhlungwini bokuzonda. Ufelwe, ubulawelwe, you can't say ngibulawelwe, you can't say anything. Kumele utshone celebrate akuphela labo. I think lokhu kuwa ubuthakathabukho bedlula lobugifts.
Singathi wena koduzwa njani kulezi nsuku kodwa?
No, mina sengi-right. Sendindele ukuncedisa abanye. Ngoba yakwazi akubhadali gifts ukutshona uzondela umuntu 40 years ubulala wena. Yena umuntu esikholisela. Yayibona indaba yangkhona. Ngoba ukuzonda lokungaxoli kubulala wena, akubulali muntu omzondeleyo. So kuyadingakala ukuthi ufike esigabeni sokukhetha. Ufuna ukufa kumbe ufuna ukuphila impilo yakho ikholise njengokuhlelwa kukaThixo. So you make a choice. Mina ngifike esigabeni sokuthi ngithi okay, goodbye bafowethu, goodbye bangani bami, uJehova uzaphindisela ukubulawa kwenu ngeyakho indlela. Kodwa mina kahle ngike ngizame ukuphila ngendlela okumele ngiphile ngayo.
Nxa kube abantu bekhuluma ngokuthi kumele kuhlawulwe, kuhlawulwa njani umuntu owabulawayo?
Ya, kunzima Gibbs. Uyabona imali ayithenga umuntu, imali ayanelisa ukuthenga umuntu. Umuntu Gibbs into eqakathekileyo kakhulu. Athengwa ngemali. But ke ye, abahlawulwe bangaphiwa. Mina mbona kukabili Gibbs. Compensation yabantu kuma-family nama-families. Provided kuyazakala futhi kusoze kube labahlumela labangenelayo yakazi corruption edition. Compensation yezimuli. Mina mfuna kubona futhi compensation yezigaba. Gives it 39 years. Mathebelele ndile Midlands zingadevelophwa nguhulumende ngabomo. So nxa sokunje sokuthiwa sokukhulunyiswana sokuthiwa le-compensation, ngifuna ukubona i-compensation ye-development yokwakhiwa izikolo, yokwakhiwa izibhedlela, yokwakhiwa imigwaqo, yokwakhiwa yonke into okumele ukuthi ngani yakhiwa in 39 years. Kayo compensation izabe iqotho kithi.
Uhulumende usekhuthaze abantu ukuthi bakhulume ngombhuqazi wegugurawundi loba nje kulabanye abathi uhlelo lolu alwenziwa ngemfanelo. Umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi kumele kudingwe imali yokusekela uhlelo lokukhumisana umlotha olukhangelane lombhuqazwe wegugurawundi.
Nxa sikhangela uhlelo lolu nanxa uhulumende bengabe bemzonda kodwa bakhona abakhangelele ukuthi babe lesandla ehlelweni njengalolu, bekhangele nje ukuthi inhlanganiso zikhona ezinye inhlanganiso ezihlanzekileyo ezingalanzondo eziqondileyo ezijonge ukuthi zibone injongo ekukhona ekulungiseni la imali izangena sibili akuthandabuzi-ke lokho imali ehlanzekileyo sibe zahamba sili iyefika iyencedisa enhlelweni zenezo lapho uhulumende afinyelele ukuthi ancedise khona.
Nxa sesikhangele ukuthi abantu kumele baphiweni labo abalezihlobo ezabulawa ngesikhathi segugurawundi, wena ubona ngani kumele banikweni?
Akangithandi ukuthi into yakhona ibe yinto yokuthi iphume eni mina ngize mbona ngani baphiweni. Abantu kuyamele kufinyelelwe kibo abantu bazikhulumele bona labo bawonakalelwayo ukuthi bafisa bancediswe njani ngohulumende. Ngalokho-ke kuze kuzalandelwa khonokho ababekubonile.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF. Sixoxe laye eseJolojo. Nakho-ke okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namhlanje. Iphephandaba le-News Day libika ukuthi unkosazana Shupikai Chirodza waxotshwa umsebenzi endlini wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ulandela ukwamukela kwakhe isipho somtshado asiphiwa ngumgabe usebophisa unkosikazi Grace Mugabe othi wamtshaya njalo wayefuna ukumbulala. Unkosazana Chirotsa owayesebenza eBlue Roof eHarare uthi unkosikazi Mugabe wamtshaya ngenqindi njalo langezicathulo walanyulelwa isethekeli. Uthi unkosikazi Mugabe wathembisa ukumsusela amanqe nxa engabika okumehleleyo. Usefuna umsebenzi wakhe esithi waxotshwa ongekho emthethweni. Umnumzana Victor Matematanda, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngezomvikela labalwa impi yenkululeko, uthi umnumzana Nelson Chamisa uyaziyenga nxa ebona engani umthethondaba uza kwethula isinqumo sokuthi wakhethwa kahle nguTswankerayi. Uphinde wathi kumele le nduna uNhlanhla Mangwe Ndiweni engangeneli kwezombusazwe. UNdiweni uthi uZulu uthwele nzima kwele Zimbabwe, ngakho-ke kaboni uMnangagwa ehlala embusweni okwesikhathi eside. Lokhu kubikiwe ngumsakazo we-ZBC. Ucwaningo olusanda kwenziwa esabelweni seManicaland luveza ukuthi ilizwe leZimbabwe lilakho ukulahlekelwa ngamabele ayisilinganiso esedlula izigidi ezingamachumi amatatu amadola, $32 million, nxa imhogoyi ingagcwala indawo yonke kwele Zimbabwe. Okwamanje-ke zulukandaba, soke isikhathi senu phela ukuthi likhulume konke-ke elikufisayo, kwini okusenhliziyweni yakho. Nxa kukhona sibilungazane kuyakukhathaza kumbe ofisa ukuthi ukwethule nje, usithumele-ke umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Ngizaphinda njalo inombolo leyi 01 202 465 0318. Ake sizwe ukuthi abanye batheni lamhlanje.
Njani balaleli be-Studio 7, siyabonga lani elisenzela umsebenzi khona ngapha e-studio. Mina ngimusithole kobulawayo. Into emangalisayo ngomakhuphe, umakhuphe angazi ukuthi uzamani esetshenziswa izano. Umakhuphe into ayenzayo ekuqaleni wahambe e-court wathi ufuna ukuthatha over MDC kwehlula, yikho wathi ufuna separation. I-court yamnika separation, wanika ibizo iparty yakhe ukuthi MDC kuphe. From there she went on waya biza i-Congress e-Stanley Square eMakhokhoba. I-Congress yamnika i-mandate ukuthi ngu-president. She was supposed to go ahead and lead that party. Wahamba injongo yakhe enikwa yi-court kwakungu-split amavoti ukuthi MDC Alliance ingabi le-total vote. Thereafter, she splitted the votes. MDC ayiphumelelanga ngenxa yakhe. Right, from there, sathi yebo sibonile. Kwehlula awayekuzama. Wa-appointwa izano ukuba abe ngu-ambassador eZambia. Kathe sisebuya futhi back sefuna ukudisrupta i-Congress ye-MDC Alliance. Manje kazi siseke umuntu onjalo usobala ukuthi usetshenziswa izano. Yena akaziboni yini esibukweni ukuthi usetshenziswa izano. Now, how does she want to come up ku-MDC Alliance abe ngu-president? Yet yena ngale wanika iparty yakhe ibizo. How does she dissolve all that? Udissolve njani i-database yama supporters akhe? Uchasise sithini? Please umakhuphe, she must come to her senses, man. Ayekele ukubhayizisa abantu. Siyabonga.
Ngiyabonga msakazi. Igama nguBrian Ndlovu, ngase South Africa. Ngithanda ukuthi ngiphawule kancane ngodaba lugesi lolo ikhaya ngaleli, indaba ye-diesel ye-petrol le. Lizwe lakithi ikhaya luke ngiqhubeka siya phambili kusiba wezi, ngoba thina sibe sikhaya ithi mhlawumbe ngoba sekunopresident omusha mhlawumbe uzokwazi ukukhontrola izinto zihambe nge-order. Plus nalaba abantu abathengisa izinto estradeni, ama-petrol, ama-diesel, ama-private, bebuyekele ukuthengisa kuthengisa igaraji, ngoba le nto ye-black market le iyasilimaza, iyasibulala kakhulu. Uzothi uma ufika egaraji uthole ukuthi ufuna ithele i-petrol ayikho, kodwa abantu balayo ngaphandle. Le nto le ayikhoraji, ayiqondanga, ngoba njengamanje kubiselilizwe kakhulu emuva lokho. Njengamanje umuntu uma usuka la somethi uhambe uphele nezigubhu siye ekhaya, abantu into engajabulisi ngoku right futhi uma ungayithola estrateng abantu abathengisayo vele kushouthi angeke usafika nangaphuya khona ngendawo ukuthi ipetroli iqedwa abantu abathengisa estrateni igaraji bafaka ithathe yonke bayithengisa endlini lapho ngemali phezulu yabantu into yakhona ayikho right kahle kahle ayikho into ngathi izoba right kahle kahle kulelizwe yakithi namanje njengoba kukhuluma ngokuthi indaba yogesi iyaqala ukuhlupha manje ama-companies amaningi vele kuzoba yi-problem because ngathi le misebenzi yakhona ingekho nale ikhona incane yakhona ekuncengezela nje iphinde futhi nogesi uyaqala ukukhatha kube nama-problems abantu bazophila kanjani yabonti kahle kahle usho ukuthi ilizwe lakithi vele angazi ukuthi umuntu angachaza ithini ngoba impilo khanye iqhubekise iyaphambili kusiba nzima kakhulu ngoba into eziningi ziyamoshakala ugesi phela yiwo uphethe into eziningi emadrobheni emafemini yonke into ugesi lamashubhu amakhulu usebenzisa ugesi kanye naseyibhedlela kanye nabasemoshari so ma uneproblem yogesi kusho ukuthi yonke into phela vele ayikho into ezolunga ngabe izoba right ayikho into ezoba right kakhulu umsakazi ngoba ngiyabona into ilizwe lakithi vele angathi kahle kahle abantu bakithi bazoze befunde nini ukuthi mhlawumbe ezinto sikwazi ukuthi nasiyihloniphe thina sodwa ngoba yithi esizimoshelayo futhi ilizwe ngale nto ukuthi ithole abantu benze i-black market esezoba siphatheleni esitradeni thole umuntu ephethe imali eningi but 5,000 something ephethe ezandle hambe itshintshise imali endleleni ale nto le ngabe igovernment yayiqeda yonke le ma kungaphela le nto le kuphele ne-black market into lezi maybe kuzoba ngcono ngoba njengamanje izima kakhulu impilo ezophila kakhulu ekhaya kusho ukuthi musemoto vele ngingesahamba somele uhlale uphethe isigubhu sakho sizawuphela isigubhu lesi kusho ukuthi vele awusafiki lapho uyakhona xa ukuthi igovernment kakhulu ngabe iyasilungisela le ndaba le-petrol le-black market le izama ukuthi mhlawumbe ungaphela ngoba iyasibulala kakhulu kuzethola i-petrol egaraji ine-price e-right ma suyilanda ngaphandle ngale obviously vele imali akhona seyi-times two so take it or leave it uzoyithatha ngoba wafuna ukuhamba ufuna ukuya lapho uyakhona ngiyabonga msakazi
nxa lifisa ukuthi lisithumezele-ke imlayezelo yenu lingakhohlwa phela ukuthi kumele lenzeni lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 012024650318 siyabonga sike sikhangele eza kwamanye ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umthethwandaba wemelika uthi umuthi wokhula obizwa ngokuthi i-roundup yiyo owenza ukuthi abantu ababili abatshadileyo babe lo mkhuhlane wemvukuzane ngakho-ke umthethwandaba lo uthi kumele bahlawulwe amabhiliyoni amabili amadola $2 billion yikampani eyenza umuthi lo owawusetshenziswa abawusebenzisayo isikhathi eside umthethwandaba kwele sudan wethesa owayengumongameli wakulelo lizwe umnumzana omar al-bashir icala lokubulala abantu abatshengisela emigwaqweni ngenyanga ephelileyo bekhonona ngombuso wakhe u-al-bashir ukhitshwe embusweni libutho uhlandla lapho esikhuluma khona labantu abatshiyeneyo namhla sixoxa lomnumzana Kenan Gwebu
ngidabuka eZimbabwe eslovela
akusitshela ukuthi uphila njani lapha empilweni sibili
hhayi siyaphila njengabantu bonke nje hhayi kodwa-ke into engathi iyasifrustrate yona le yokuhlala emazweni abanye kanti lathi silelizwe lethu umlimi asinika lona ngenxa yokuthi izinto ziyala ukuhlangana kakahle sesilokhu esiquthile emazweni abanye la
singathi kodwa wena wenzani khonapha-ke kwele melika njalo ungaphi khonapha
hayi lapha ngiyasebenza ngise-indiana ngisebenza i-industry ye-hospitality ngilapha e-indiana sendihlale lapha for about 18 years ngilapha e-indiana
ye singathi ngiyokhanzi ngayo kumnandi kumbe wenzani
hhayi thina yethu esithila lama-customers hhayi kasikho ngale kuboshefu kuphekwa khona kodwa singapha kuma-customers
unjani umsebenzi lo
hhayi umsebenzi ukahle kakhulu hhayi ngiyawujabulela hhayi sifunde okuningi ngokuthi abantu bacakatheke okungakanani nxa ubabona befika kumele ukuthi baphathe njani hhayi siyafunda siyilo okuningi ukuthi umuntu uqakatheke okungakanani
ye kodwa kukhona ungani uyahlupha yini nxa usebenza endaweni enje
hhayi hhayi akula nto ehluphayo sibili lapha kuleli lizwe nxa umntulwane ofuna ukusebenza
singathi nxa sikhangele impilo yalapho ukuthi kuyafunakala phela ukuthi umuntu abhadale imali yendlu lento ezinjalo akuhluphi khonokho
hhayi kakuhluphi emntulwane ovele ezisebenzela hhayi siyakwenelisa khona hhashi kakukhathazi kangako but ngingazi kwabanye
ye kunjalo ke babagwebu akusitshele nje ngamafitshane ukuthi labantwana abangaki njalo bangaphi
abantwana ngilabantwana abangu-5 abala ngilabantwana abangu-5 boys abalapha, 3 boys and 2 girls. Hayi bonke baphathekile nje esikolweni lapha, hayi kuyasetshenzwa. Njalo abanye sebeqalisile ukusebenza kancane kancane, ukuthi into ejabulisayo kakhulu.
Ubona ngazani impilo yakho imnandi kumbe imenjani
ebantwaneni?
Yeah,
hayi bona abanikaziwa abangatsho ukuthi imnandi kubombi njani, but hayi mina sibili, hayi sesidla sikhumbule emuva impilo yalapha, hayi asijabuleli yona kangako, but impilo nje ukuthi uyaphila ulala udlile le ndawo yokuhlala, kodwa kezinye izinto esingazithola lapha esizalwa khona azitholakali la.
Into ezinjani lezo baba kwe?
Impilo yalapha impilo yokusebenza kuphela, ayila social life. Yabusebenza kwesinye isikhathi usebenza imisebenzi emibili, shayisa lapha usiyelala, uvukela emsebenzini. Ikanti ke ekhaya kule mpilo yabomakhelwane, ukuthi lake likwejise labomakhelwane kule social life better than here.
Mm-hmm. So uzalo ubhekisa nini ekhaya manje?
Hayi lokho ngisenza amalungiselelo umuntu kaMlima, angabikwazi date, kodwa ke lokho ngisenza amalungiselelo kancane kancane.
Kuzalunga eh?
Hayi kuzalunga, kanti kwabanye kwalunga njani, kuzalunga la.
Ye kunjalo, valisa abalaleli baba kwepho.
Hayi siyalivalalisa abalaleli nini lapha eAmerica le sendaweni zonke ezijiyene eAfrika, kungathili ngabalela ngelithi inkosi libusise. Siyabonga, thank you.
Ye siyabonga kakhulu Gwebu, mboke kakhulu.
Hayi siyabonga.
Ye lo-ke umnumzana Kenan Gwebu, isizalwane seZimbabwe esihlala kurampa kwele Melika. Ye kuhlandla lapho esikhangela khona ezeMelika, ake sizwe ukuthi lamhla sime njani. Ilizwe leMelika leChina anqikilana ngokuthengiselana impahla etshiyeneyo, umongameli Donald Trump esithi eleChina liqila ilizwe lakhe. UTrump usanda kwethulela eleChina imithelo emitsha yempahla ethengiswa kwele Melika, elesisindo esifika amabhiliyoni angamakhulu amahlanu, $500 billion. ELeChina liphindisele ngokufakela ele Melika imithelo yempahla ethengiswa kulelo lizwe elungiswa kwele Melika, elesisindo esifika amabhiliyoni angamajumi ayisithupha, $60 billion. Amazwe la ajamelene ngodaba lolu osokwenze ukuthi umkambo wemali we-Dow Jones Index ukukudeke okwethusayo. UTrump uthi uzaxoxisana ngodaba lolu lomongameli Xi Jinping wakwele China ngonhlangula. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo othi abalimi bakwele Melika bazathola nzima nxa befisa ukuthengisa impahla yabo kwele China ngenxa yemithelo esikhuphukile.
Kufana lama-taxes owabhadala ma u-importa izinto e-border. UTrump nguye waqalayo ngama-tarif, wafaka ama-tarif e-steel ngoba isithi amakhampani alapha e-America ayancindezelwa ngama-cheap prices awe-steel avela e-China. So yena wasesithi no, ngizofaka i-tax ke ukuthi imali lethi steel sen la libhadale i-tax. So amachina athi ama kunjalo lathi siyafaka ke i-tax ama-tarif ethu against ama-products awenu ngapho abuya ngapha kithi. So ungathi into yakhona nje back and forth i-US ithi okay, siyangezelela ama-tarif ngama-percentage athize, isi-China layithi lathi siyangezelela. So until baze bahlale phansi bakhulumisane, I think angiboni kulunga.
Nxa sisikhangela sibili kulabalimi ongani kuzabalimaza lokhu, njalo kukhanya ngazani-ke nxa kungakhuphulwa ama-taxes wona lawa, nxa sukhangela abantu kuyababamba njani khonapha kwele Melika?
Ya kusho ukuthi abalimi akubabambi kuhle kakhulu ngoba i-China abalimi balapha abalima isoya, amasoya beans, most of isoya yabo ithengiselwa e-China. So ngathi yi-largest market yabo, i-export yakhona iya e-China. So because i-China sibafakela ama-taxes ona lawa i-retaliator from ama-tarif ona lawa, sebethola ukuthi sekunzima ukuthi bakwanise uku-exporta ama-soybeans lawa ethe profit mabe export e-China. So bayakhala kakhulu ngalokhu. Sike sabona government ke yaba-subsidiza enyangeni ezidlulileyo ukuthi ama-losses abo angabi makhulu kakhulu, kodwa still bayakhala ngoba bathi i-production isi-slowe down ngoba bakwanise ukuthengisa manje ethe profit, and bayabalimaza ngoba balezikwelede zokubhadalela ama-farm equipment lan. So akubaphathi kahle.
Yes, siyabona njalo le Dow Jones layo isiwile, kuzaphethwa njani udaba lolu wena ngombono wakho?
Ukuthi luphele idaba lolu ukuthi buhlale bahlale phansi bakhulumisane uTrump lo Jinping weChina babonisana ukuthi okay kahle kahle yini esebenza best for bonke. UTrump ulezikhalazo zakhe azichoyo ukuthi amaChina they taking advantage of US market. AmaChina lawathi hayi let's go much now 30 advantage of us njengoba uchip Dow Jones phela i Dow Jones indicator yama business so kuyakhombisa ukuthi ama business akuthakazeleli lokho kwenzakalayo ngoba kuthi ama business asakwazi ukuthi aqhubekele phambili ngenjwayelo noma singathi ukuthi a expand akhule. So kuyabonisa ukuthi Dow Jones ya indicate ukuthi kushuthi abantu okusebenza bakuzoba la ma-loss abazowathola, that's why ubona ikhithika kangaka.
Umnumzana Dan Moyo yingcwedi kwezokuthengiselana, sixoxe laye ese-Washington DC khonapha eMelika. Okwamanje-ke sike sikhangele-ke ezomculo ukuthi kulani namhlanje, wothi sibone-ke ukuthi silithembise ukuthi siyalitshayela phela ihlandla lesibili likalichas banda nangomculo.
Second video engiyilungisa manje ithiwa ngumuntu wami ngiyakuthanda. Leyo ingoma layo ngiyothanda futhi layo itshengisa kakhulu ukuthi kumele uthande umuntu wakho. Yingoma engiyiphisha lo nyaka.
Ngiyakhumbula ngalo ukubona sithandwa sami sixoxa ngendaba zethu zothando. I'm a loving and tanning. Ngiyakuthandaza wantembisa izulu lomhlaba. Nami ngakuthembisa ukuthi sofa silahlane. Akekho okunye okungasihlukanisa ngaphandle kokufa. Ngakuthembisa nawe ngicela ungithembe njalo. Masithweni umathandana sithandane sithobeleni ngendandatho yomthandazo wothando. Mina nawe thali wami wehe
engukhangeleleyo ukuthi lami ngi-achieve as amanye ama-artisti amadala siqhuba umsebenzi esiwutshele lathi ngabadala bethu. Achieve sikwazi ukuthi futhi sinikeze abantu abasakhulayo abaza ngemuva kwethu isiko lethu lingalahleki, because lathi side sikuthethe kubadala bethu sikufunda ukuthi bona bebesenza njani. Njalo sesikhangelela ukuthi amasiko ethu kumele efinyelele kuzo zonke iy'ndawo zomhlaba jikelele, because lawo bawuthethele umculo bawuphakamisa yonke into leyi sikhangelele ukuthi isikhuphule lathi sikwazi ukuphila, because sikuthetha nje ukuthi ukuhlabela or ukugida umbe uku-actor sikuthatha njengomsebenzi. So abantu abaningi akumelanga beyise lokhu, because kumsebenzi kithi kumele siyiphilise iy'muli zethu njengoba lathi abadala bethu basiphilisa ngakho lokhu.
Lokho-ke umculo kaCharles Banda sizalethulela ihlandla lesithathu kusasa. Singakehlukani nokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Umntakamoya uMorgan Tsvangirai ulimala engozini yomgwaqo eZimbabwe. Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa ikukurawundi uthi akwaziwa okwenzekala kudade wabo lo mne wabo ababulawa ngesikhathi esifanayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisayo ngukips Dube.